udubo lokusilela kwamafutha ezimoto lukale ngomvulo njalo kuthe ukufika olwesithathu kungasela ngitsho lethonsi lalawo mafutha emagalajini okudala ukuthi aqalise ukuthengiswa ngomkodo. Isigubhu esithwala amalitha amahlanu sibiza amadola lithumi lambili $12 kulabo abathengisa la mafutha ngudlu. Lokhu kudale ukuthi abatshayeli bamatax labo bakhweze imbadalo yokugada izimota zabo ngesilinganiso samachumi amahlanu ekhulwini 50% kusukela ku 50 cents umuntu ngamunye kusiya ku 75 cents. Umnumzana Amos Ziba ngomunye walabo abalele egalajini lezuba ngolwesithathu belindela umafutha njalo uthi lokhu sekuphazamisa ibhizimusi labo.
Sileko konapa egaraji sesithubekile lapha egwanda bakithi. Thina njengathi driver bomchove emateksi nasachovi sitshona simile. Siyabe siqatshiwe. Siqatshiwe njalo nxa siyofika kumnikazi wemoto ebefuna imali yakhe eqotha umsebenzi.
Umnumzana Thamsanqa Ndebele uthi uhulumende kumele athele lawo mafutha emagalajini ngobunengi ukuze labo abathengisa ngentengo ephezulu nsitha behluleke ukwenza lokhu.
Kasithole ifuel enjani enele, but nxa singaba layo kwabe kubanda sibe layo kuzuba sibe layo kokudlobo sibe layo kwaCaltex at the same time sibe layo SMED. It means labantu be-black market bona sebe sibeya ku-disadvantage. Imarket yabo sinjani si-forfeit. So sile challenge enkulu cela ukuthi abadala labo basibonele into le bakulungisi.
Ayisibo bezimota kuphela abakhala ngodubo lokusilela kwamafutha lokhu. Umnumzana Gekeletso Slaygwana uyemba igolide njalo uthi umile ukusebenza ngenxa yokuthi imitshina isebenzisayo ifuna amafutha.
Mina ngisesendela D owathe sudubo lethu silalo idiesel. Idiesel ayikho sesila amalanga singasebenzi ngoba ama-generator nama-compressor konke sisebenzisa i-diesel. So i-diesel sisibusele ngoba kakhulu ngasimile owathe sasisebenzi.
Umnumzana Mduduzi Jumo ebandla eliphikisayo ele-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ngomunye walabo abakade belinde ukuthela amafutha njalo uthi lolu dubo luveza obala ukwehluleka kwahulumende.
Abantu abaningi mboni le ndleleni ekuseni bebewalka besize town nxa ukuthi akula fuel egwanda. Mbona ngathiwa uhulumende okhona uyehluleka ukuthi aqede udubo olukhona ngenxa yokuthi abamagaraji ma ubabuza bathi abala foreign currency ukuthi bathenge ifuel evele ivela emazweni. Uhulumende uyehluleka ukuthi alethe i-foreign currency eningi abantu bathenge ifuel loba ngithi bewode ifuel ibe khona ibe ningi yenelise ukuthi ikwanelizweni.
Umphathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bed Nico Ncube kathanda ukukhuluma okuningi lolu daba ezinde luzalungisiswa kunsukwana ezilandelayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu Albert Ncube.